sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 27 Hlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okuthuselwanayo daily.
Umthethwandaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC ngemali yesibambiso i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le-US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu eZambia, kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kwamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-CCC abangamathumi phose ayisishiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator umnumzana Jameson Timber ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba, phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu, amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Pikiti ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Thimba labanye bakhe babotshwe mhlaka 16 besethusa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethu lamazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Wikinele labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula abantu sibili abathanda ilizwe, ngoba ngaba bantu ilizwe leli bayalithanda besingazake sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala okuphazamiseka elizweni nguyena lobaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje ispaza shop labantwana bakhe. So bonke lokho akuthoyi ukwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough, amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kuboshwa kwabe-CCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwana yodeyili. Abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo, thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunjuzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemili eyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akula individual eyahamba isiya kulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana lo ncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile eqinisweni bahlutshwa ngabafo wabo, abantu abamnyama abafanana lathi. Yibo abathi even uma bekhuluma lathi geyili basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo, kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiselo lamalungelo oluntu ibhethu likazulu. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe koBulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika eziyisikhombisa i-$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswela imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail. Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, elemelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonona ngobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayenale inyanga. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Usiba lukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli zindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHebroni. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusilo qiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely. We have a deepened partnership.
Ukungezwani
kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufinyelele emahofisini awenhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-African Union. ELeZambia yilwe eliphanyike lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi elemelika selibambisene labo makhelwane abafana lemalwaye kanye leZambia libanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi elemelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo njenge-sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo lanoma yiliphi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo lawo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama malingaqala manje ukuthi li-complaine ukuthi yindaba ilizwe laseMelika lisakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyiphi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle kose likhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni lase-Ukraine, le-Russia, le-Europe. Ngoba i-Europe yakhetha ukwakha ubudlelwano, oyifuna ukwakha ubudlelwano le-Ukraine. ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine yindlela yokunyonyobela ukuzo kulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi elemelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane longakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated now.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso, yikho igcina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo mbono we-Africom kumbe imelika, kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. Elebhotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe uba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho ongekho emthethweni. ELeRussia lizama ukugxila impande amazweni agoqelele Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalile nkamba yebutho enije esivalwa. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Umncintiswano okuqala oweWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolitshini lemfundo yaphezulu National University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okutshiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yamacomputers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweletech ngolwezi lonyaka. Abahleli baluncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi insuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele yenze robot elile purpose. So for this particular challenge I area ekade I option for abantu ukuthi bayenze ama robot ehitha yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad umnumzana Treasure Sibanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi si replace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi oyingxenye yabancintisayo uthi kunengi ukubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, most people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo isikhathi esiningi. Umphakathi ukhangele ukuthi abantwana abangabafana yibo kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiya e-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana kulesinamfuba ngunezi ufana udokotela afunezana kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNUST ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhonana ngomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Akula muntu obulewayo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale Ukraine kodwa kukhanya ngani ibutho lakale Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika namuhla ukusihlwa kulengxoxo mpikisano emayelana lokhetho leMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into le yokungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America landland bangena bagcwala elizweni so khonoko ngenye into abangaxoxa ngayo khonoko ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni into yokuqala engiyibonayo kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo into engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans abanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babu Trump so sokushuthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho
okunyeke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika sokungathi sikusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden so khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo enye into engabe uxoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi esezigqalile lezi esifana le eRussia leUkraine so ngezizinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuxa le kanti esikule ndaba kanjalo eyabo Israel so izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuxa le abangayenza ntambama ukuthi kubonakale ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu beMelika besesifa ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident
yezingathi abantu vele batholani kungcuxa mpikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kathi Dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono kufana lokuthi nxa sikhuluma ngathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle abantu bafuna ukuthi bebuyele esibangeni lesana osuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweleto zokuthi athenge indlu enese ukuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi kanti eso sikhayele ama-interest rate sefika abo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani lani kodwa kusaselo uTrump wawukhanya ukuthi hayi ama-interest rates hayi kubo 3%, 3.5%, 4% khonaphana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented
umnumzana Butler Tambo yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obeqoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Virginia
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Shimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine-4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-Presidential Goat Pass-On Scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Gula Msaka okubandlale ZANU-PF lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe. UMsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni, ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe, njalo iyikhensa eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho-ke kumele sikukhayele ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa, okuthiwa ile-corruption e-Africa jikelele, kukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So kumele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ngaphela njani e-Africa, hayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu, kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba amakhosi asakhangelisisa akukabi lempendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba Mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption sondaba esimangazayo thina abanye. Kuvele ku-DNA yezanu lona libona ukuthi lizwe linjani namhlanje. Akulanto eyinya libulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela dududu sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele, abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek izinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa, inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi, liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube, omsanga bayakwazi baphakathi. In fact, iningi labantu elihamba liyejoyina iZANU-PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwa esihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa ke kukhanya ngazani ukuthiwa yini abakubandla le ZANU-PF, njalo lo mongameli laye phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho Msaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini le-ZANU-PF engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana i-ZANU-PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama-inputs nani nani bona bengabuzi. Kodwa asizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani. Njoba sibona lezimali ezidonethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha. Njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku corruption njengomeya owe Harare sebebhadele enye company ukubana abathwa ngakachimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingaka supply kusenzwa ngumeya owe Harare oba ngowe triple C ekhulume njalo ethi yena ama deal yakhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga asiyo corruption yini so asithini thina ama politicians are corrupt.
Ye, kona poke baba mdalazi ya muzu ute hey, lako opposition pila kume lawa wapikisayo kukanya ulo kotla galo obu mahalisa kakulu ingena kona poke
ye, gulula pelu kuti batalu kuzamu kushita I blame kutwe ia gu opposition ngoba abantu be opposition labo sebe senda ukumbu lukuti ngite corruption kuti DNA ye zanu PF ndia telelwana bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngaba kuma council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo ilizwe namhlanje lingokunye kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi eliphelile kungamagodigodi zimbobo kayisiwe meya wakobulawayo kumbe nama councillors ngukhulumende through zinara la yonke into so i-corruption yilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kukhulumende and i-institutionalized ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenze ama-advance payment kumbeni kwathini yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuzanu ngoba izanu yaqala ukukwenza silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike nanamhlanje kufike kubonasa ngithola laba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa njamehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekele South Africa nomnumzana Kula Msaka okubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube or Studio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni weCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sika Group B emidlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7, ngizamthakaza omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa amagraduate lihlale luselayinini lilinde umsebenzi wehlelo oluright. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificate emsebenzi emathebhulelendi bancane, kuye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina and uthola i-secondary school kungena ngisho ama-computers ayina electricity ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school so umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni like example la mina engisuka khona endaweni yasechibonde 1 sine-primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours kuye-primary umntwana one-6 years uma esihamba 3 hours esikolweni ufika abe njani uyabe khathele ugovernment akazama ukusekhela izikolo afaka ama-computers afaka ama-Wi-Fi and then ama-teacher silethele ama-graduate angadali besilethele ama-temporary teachers always
yebo linjani lonke abakhona kugrupu hayi thina siyaphila lapha nxa kukhulunywa ngezidakamizwa izidakamizwa lezi ziyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo mna njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa ufuna kuvala intshengu tshala ukuthiwa yintshengu sokulimaza umhlaba abantu bayafa abantwana badliwe emathunjini bayatshila namathumbu nezidala zakhona kusela sidala amadoda aphelile abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa bedakwe beze befe akuvalwa nalo wapheka
sibonge abalaleli beStudio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.